Thina esihlale naye ephaliyamende kusukela ngesikhathi uMgabe esesengu-president. Siyakwazi njalo siyakunakakela ukuthi khona umkhuphe uyi-insider yeLacoste. Ungumuntu we-faction kaMnangagwa kusukela vele le-G4 isaphila. Ngomunye walabo ababe ngamaphilazi aweLacoste. Akukhulumayo umkhuphe asonto eyize. Ayabe kukhuluma umkhuphe yinto ayabe eyizwa kuma inner circles, yinto ababe beyikhuluma bendawonye bemanyene njengeLacoste bekhangela ama chances abo amathuba abo ukuthi bewine kulolu khetho olulandelayo. Ukhuphe imfumba, ukhuphe imfihlo ekade engafanelanga yaziwe ngamaZimbabweni, kodwa ke yena njengomuntu ojwayele ukuphoya ukukhuluma nje noma yikuyini abekukhulumile, kutho ukuthi kube yi-slip of the tongue, kodwa into yakhona ayikhulumileyo kuyinto akade bevele beyiplanile bona ukuthi bazayiyenza.
Ibandla leZANU-PF liyamphikisa lokhu akukhulumayo.
Okwenzakalayo sithandekile kuyafana langikhaya. Nxa kungatholakala ukuthi abazali bebenyeya besifuna sizane, uyanoya ungumthakathi. Kungaba lomntwana oyabezwile abazali benyeya ehambe ekukhuluma kunazibane nalo. Abazali isikhathi eside bazajayela ukuthi beyale bethi hayi ngumntwana nje lokuyikukhuluma komntwana. Kodwa thina esikwaziyo ukuthi hayi umkhuphe lokhu akukhulumayo yikho okujongwe yizano ukuthi bazaphinda njalo abakwenze ngo-2008. Kodwa-ke kungasenani lathi njengebandla ngiyakholwa ukuthi silungiselele abantu beZimbabwe, sizabatshela ukuthi abantu beZimbabwe bezilungiselele ukuthi bona bevile ivoti yabo ngalumnyaka kuma-elections esiyangena ngawo, ukwenzela ukuthi abebutho bangafuna ukwenza abakwenza ngo-2008 bangafuna ukwenza abakwenze mhla ka-15 November 2017. Hayi thina njengabantu beZimbabwe sithi okungathi kufa yikuphi, kungangcono siyidifende ivoti yethu size siyithole.
Amazwe lawa-ke angaphetheyo abokeleyo lawa wayethe afuna kube lokhetho olukhululekileyo.
Into yesibili kulaba bantu abasesibuthweni, into yabo yakuqala abayidingayo yokubana ukuqatha kade bekwenzile iminyaka yonke le kubusa ubuso obungumgabe kutshintshe kube yibo kabasebebusa bephambili. So okokuqala kayisikho kudinga ukuthi benanzelelwe ngamanye amazwe bengene kwi-international community. Okokuqala abakudingayo yokuthi babe semandleni, babe kuphawa. Nxa sebethe baba kuphawa-ke sebedinga indlela zokuthi bebe lokuzwanana lamanye amazwe, bephilisane kuhle lamanye amazwe, bethole i-legitimacy. So i-first priority yabo kayisikho i-issue ye-legitimacy. I-first priority yabo i-issue yokuthi babe lelukuzeni, babe namandla. So ye bayakwenza even if kunabantu akade bebathembisile ukuthi sizalinika izimali.
Uphinde wakhuluma njalo wathi uMnumzana Chamisa umntwana kakhulanga kuhle engqondweni, njalo uMnumzana Mnangagwa nguye ole ngqondo ejelileyo ukuthi engabusa.
Okwakuqala ungakhangela amazwi kaMkhuphe ayahambelana lamazwi kaMnangagwa awakhulume esefanisalendi esithi yena iZimbabwe is in safe hands. Okutsho ukuthi khona iku-safe hands ngoba it is an unsafe country, yilizwe elingela-safety. Kodwa-ke thina ke bese sikubuza ukuthi kanti ukuze leli lizwe liswele i-safety kwavelela nga? Kwavelela kuMnangagwa esebenza ndawonye namasotha oTshiwenga abayibo abayala ama-result ama-election ngo-2008. Yibo abayenza ukuthi kube le-unsafety yona leyo asebekhuluma ngayo namhlanje. So-ke yikho okukhona kathesi-ke. Kodwa thina sithi uMkhuphe, i-problem kaMkhuphe yikuthi uMkhuphe ngumuntu okhule ejayele ukubuswa ngumuntu olixhego, ngumuntu olama-8 years kusiya phambili. Ngenxa yokujwayela khonokho-ke uMkhuphe kajwayelanga ukuthi khona kungaba lo-president laye oleminyaka engama-40. Okutsho ukuthi-ke uMkhuphe ngenxa yokujwayela okubuswa izalukazi lamaxhwebu esefuna ukuthi amaZimbabwenze ephile impilo yona leyo yokuthi beqhubekele phambili bebuswa ngabantu asebeluphele. ikubona kwakhe kodwa abantu bezimbabwe ke into aseleyitho ukuthi sesidiniwe ukuthi khona singacatshangelwa ngendaba yokuthi impilo inzima ama-school fees kasilawo sibuswa ngumuntu ole-75 years ongakwaziyo ukuthi i-school fees kuyini ongakwaziyo ukuthi ukudinga umsebenzi kuyini ongakwaziyo ukuthi ukulala ngendlala kuyini thina sesifuna ukubuswa nguntanga umuntu owazi inhlupho zethu thina esiphila ngazo njengeningi labantu bezimbabwe.